Ngithathele lithuba lokubonga uChris Losandra. Siyalamukela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 15 ngoNkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umntana esawu umntana welanga lilodwa lapho esitheka sihlaleni phansi njengabontanga. Thina njengenhlanganiso okwenyanga ezindile ezindathu ezindile sibhoda. Uhlangothi la lemadibelele ndisixoxisana labantu ukuthi kathi iconstitution imumetheni.
Abasakhulayo abedlula ikhulu abavela endaweni ezithiyeneyo zelizwe bahlangana kobulawayo behlaziya okungenziwa ukuze bathuthuke ngokusebenzisa isisekelo sombuso esitsha.
Kona ukuthi uhulumende ngala mali kutshengisela njalo ukuthi kona abathatha kakhulu abezemsakazo kumbe ngithi abezembiko labo kuyaba-affecta ikakhulu ama-independent newspapers ngoba sikhangele ukuthi yibo abantu abasanda kuqalisa isikhathi esiningi bajale ukuthola futhi uxhaswa ngama-international organizations lezithi ngama-donors.
Ela kusasa lezo kwethulwa kwezindaba elizweni libikwa limi manzonzo kulandela imbiko ethi amankampani amabili amaphephandaba i-Associated Newspapers of Zimbabwe ANZ le Alpha Media Holdings abhekane lobuzima obungenza izisebenzi zigunyulwe emsebenzini.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi uhulumende wenza ngabomu ukuthi kube lamanzi adilizela abantu izindlu endaweni yeThokwe Mkhosi eMaswingo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abasakhulayo abedlula ikhulu abavela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bathe gwaqa kobulawayo lamuhla lapho abasemhlanganweni omkhulu wokuhlaziya okungenziwa ukuze bathuthuke ngokusebenzisa isisekelo sombuso selizwe esitsha. Umnumzana Liberty Bebe wenhlanganiso yabasakhulayo e-National Youth Development Trust uthi umhlangano lo ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo esizaguqula impilo yabasakhulayo. Ubebe uthi bebekhangela njalo ukuthi abasakhulayo bengenzani ukuthi bancedise ekulungisisweni kwemithetho etshiyeneyo yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso selizwe esitsha. Kule mithetho edlula amakhulu amabili lamashumi amahlanu, 250 okumele iguqulwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Lomhlangano wenziwa phansi kwesisekelo kwesihloko esithi From Constitution Making to Building a Culture of Constitutionalism. Abakhulumileyo emhlanganweni lo bagoqela uNkosazana Jesse Majome, owayengumsekeli kaMphathintambo obona ngendaba zabo mama kuhulumende womanyano, umqondisi we-Media Institute for Southern Africa uMnumzana Nhlanhla Nkwenya, uNkosikazi Grace Chirenje owenhlanganiso ye-Zimbabwe Young Women's Network for Peace kanye lomnumzana Thabani Nyoni obemele inhlanganiso ye-Zimbabwe Election Support Network. Asizweni uBebe exoxa ngalolu daba loGibbs Dube.
Umhlangano esilawo umhlangano welanga lilodwa lapho esitheka sihlaleni phansi njengabontanga. Thina njengenhlanganiso okwenyanga ezindile ezindathu ezindlile sibhoda. Uhlangothi la lemadibelele ndisixoxisana labantu ukuthi kathi iconstitution imumetheni, kuyini ekuphathela abantu, kuyini okungama-rights abo lama-responsibilities abo. So sesifike ku-stage lapho kumele sikhangele ukuthi kathi kumele kwenziweni. Kumele ama-stakeholders atshiyeneyo, nxa sikhuluma ngama-stakeholders singxeke uhulumende, inhlanganiso ezimelele amalungelo oluntu la mkokheli nje ezithiyeneyo ukuthi kuyini okumele zikwenze ukuze i-constitution leyi isisekelo sombuso lesi esikhona esitsha sisebenze. So umhlangano wethu ngokuthi sikhangele ukuthi hhayi singancedisana njani, isivu society, inhlanganiso ezimelele amalungelo oluntu zingenzani, abantu bengenzani ukuze isisekelo lesi sihlonishwe. Ekuseni kufike amapolisa, o-officer in charge we-Hillside Police Station wathi yena ufuna ukuthi amise umhlangano ukwenzela ukuthi aprotect thina ngokuthola information ukuthi bakhona abazakuya bezodisrupt umhlangano. Sase sithi kuye hayi ngeke umise umhlangano ngenxa yokuthi uzekuthiwa kuneziphiwe ezizabuya zizodisrupt. Indaba ungavizi amapolisi akho azosiprotecta thina esemhlanganweni.
Ubona ngazani kuzaphumani ke emhlanganweni lo?
Sikhangelele ukuthi ontanga babone ukuthi kuyini abangakwenza ukuze baxoxisane. Sifisa ukuthi ontanga bephuma la bahambe bexoxisana nenkokheli zabo bebatshele ukuthi kuyini abakufisa ku-implement ku-constitution. Sifisa ukuthi ontanga bephuma lapha behambe beyehlala phansi ezigabeni baxoxisane ngento okumele zenziwe ukuthi i-constitution le iphumelele. Sifisa ukuthi abantu beZimbabwe baqalise ukukhuluma ngezinto okumele zenziwe ukuze i-constitution le ibasebenzele. Siyazi ukuthi i-constitution le imumethe into eziningi kakhulu ezingasiza abantu beZimbabwe, ezingasiza ontanga beZimbabwe generally. Siyazi ukuthi kule khuluma nge-devolution of power esikhangeleleyo ukuthi nxa izigaba lezigaba sezizibuse sokulohulumende wesigaba abantu bazathola intuthuko, bazathola lamathuba. Esikukhangeleyo ukuthi nxa i-constitution ihlonitshiwe kule Bill of Rights enika abantu i-right to access to basic education, abantu abadubekayo abehlule kuye zikolo labazakwanisa ukuye zikolo, nxa i-constitution ihlonitshiwe ontanga abalohlupho lwe-right to access to basic health labo bazakwanisa ukuthi bayidimande bayithole from i-government.
Umnumzana Liberty Pepe ngomqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust ubexoxa ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Elakusasa lizokwethulwa kwezindaba elizweni libikwa Limi Manzonzo kulandela imbiko ethi amankampani amabili amakhulu alamaphephandaba i-Associated Newspapers of Zimbabwe, ANZ, le-Alpha Media Holdings abhekane lobunzima osebubangele ukugunyulwa kwezisebenzi. Inkampani ye-ANZ ibikwa isivale amahofisi ayo ezabelweni njalo yathembisa ukuxotsha izisebenzi eziningi ngoba ibhekane lohlupho lokusilela kwemali. Kodwa amaphephandaba azimeleyo amabili abalisa ele Financial Gazette elilabanini ababalisa wayengusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana Gideon Kono, lele Zimbabwe Mail elilabanikazi abambalwa ababalisa umphathintambo wezokuhambisa umnumzana Obet Mpofu yiwo abikwa engabhekananga lodubo lokusilela kwemali.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zamankampani e-ANZ le-Alpha Media yehlule. Kodwa amankampani kahulumende adinda amaphephandaba athi awe iZimbabwe Newspapers abikwa engaladubo olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Zenzele Ndebele. Yena othi kusiyaphela umnyaka kuzabe sokule nhlanganiso zikahulumende kuphela ezethula indaba.
I think uhulumende ngokwakhe on several occasions in the this ukuqalisa kumnyaka lo usedlulise kumbe awupostpone amasalary ama-payday kwabakabili kumbe kwabakathathu engelayo imali. So khonaukuthi uhulumende ngala mali kutshengisela njalo ukuthi khona abathatha akakhulu abezemsakazo kumbe ngithi abezembiko labo kuyaba-affecta ikakhulu ama-independent newspapers ngoba sikhangele ukuthi yibo abantu abasanda kuqalisa isikhathi esiningi bajale ukuthola futhi ukuxhaswa ngama-international organizations ama-donors okungathi nabo i-support yabo siyehlile kakhulu. Sikhangele ukuthi labo bakhangelela ukuthi emazweni abo imkhonomi awuhambi kuhle. So lokhu kuza-affecta kakhulu when it comes to information ukuthi abantu mhlawumbe ama-newspaper la amaningi azagcina evala, abantu bazagcina bedependa kwi-news ezivela ke ku-state esingakhangela ukuthi amaphepha a-onwa nguhulumente. So yindaba ezibuhlungu kakhulu lezi but okungela nto esingayenza as long umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Nga uZulu esezaphephela kundaba lezi ezethulwa nguhulumende akusoze kube na lokungahambi kuhle kwembiko ekakhulu nxa sikhangela kwezombusazo.
Mina ngokubona kwami kuzaba umehluko omkhulu lo kuzahlupha kakhulu ngoba abantu abasoze bethole iqiniso. Uzananzela ukuthi kwesinye isikhathi kunalapho-ke abakhona ngale kuhulumende abathi bona bazawisa amaphephandaba kumbe ngithi imisakazo ezimeleyo bengazange badubula ngitsho uhlamvu olulodwa. Ezingathi kona yinto esingayibona esesibona ngani yenzeka, because kungenzeka ukuthi mhlawumbe abakahulumende laba banika instruction kuma-parastatals kumbe ngithi kumakampani a-onwa-ke nguhulumende ukuthi kona bengafaki ama-adverts kumaphephandaba azimele, ngoba yiyo phela i-advertising yemisa amaphephandaba lawa. So kungenzeka ukuthi babatshela ukuthi hhayi lina nxa lifuna uku-advertisa li-advertise kumaphepha kahulumende kuphela. And abantu we are talking about more than 86 ma-parastatals bangayekela ukufaka ama-adverts abo kuma-private media, definitely i-private media is not going to survive. Yikubona-ke yena uhulumende ezenzayo nangani abamaphephandaba kalandaba labo ekwazi ukuthi isimo somnotho vele asoze.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokwethulwa kwembiko obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esemaswingo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukuwa kwentengo yezinto ngesizathu sokuthi abathengi kabalamali kwehlile kancane ngenyanga edluleyo kwaya ku-0.26% kusuka ku-0.91% ngombimbitho. Ugatsha lolu lwethule umbiko lonamuhla lusithi njalo intengo yezinto nxa kukhangelwa nyanga ngenyanga ikhwelile isuka ku-0.22% yaya ku-0.58% ngesikhathi esifanayo. Umbiko lo uphuma ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima obukhulu kwezenotho, abantu abaningi bengela mali yokuthenga izinto lamabhizimusi lawo esadalala, amanye awo eqhubeka evala. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Asichasi ukuthi nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngentengo intengo yemali, kutsho ukuthi vele okwakhathesi imali vele ilutshwana ezandleni zamazimbabwenzi kaZulu. Ukuba ulutshwana kwathi kutsho ukuthi abantu abathengiselayo thina impahla abezitolo labamabhizinisi kamakwanisi ukuthi bakhweze intengo yabo yezimpahla zabo, ngoba bayazi ukuthi imali ebhodayo ekuZulu ayikho ilutshwane. Kutsho ukuthi vele umnotho wethu i-economy yethu imile nje, imile nje edakeni kasiyindawo asisoze sikwanisa ukuthi siye phambili, ngoba akula mali yokusebenzisa ukuthenga izimpahla.
Ilizwe nxa lithe lahlangana lodubo lolu Ngwenya, lalenzeni ukuze liphume kulobo bunzima umnotho uphinde ubuye ume ngezinyawo?
Okwenzakalayo ukuthi nxa ilizwe livele lilo mbuso omuhle, umbuso kaZulu, kule ndlela eziningi esingalungisa ngazo umnotho wethu, kodwa angichase indlela ezintathu. Indlela yokuqala ukuthi kwandile ukuthi i-central bank, ibhenki enkulu, iyayidinde imali eningi, kodwa thina asikwanisi ukudinda amali yesidula ngoba ayiso wethu. Okwesibili, kakube la makhampani amaningi athengisa impahla ngaphandle kwelizwe, imali zakhona zingena. Okwakhathesi vele amakhampani akhona malutshwane, laba abathengisa igwayi imali yakhona ilutshwane. Ama-diamonds lana, imigodi leyana esemarangi leyana iphethwe ngabantu bezanu PF, abathi bengahambisa imali bengathengisa izinto ngaphandle kwelizwe imali kayingeni. Abasebenzi ngaphandle kwelizwe eGoli langaphi ngaphi, lezi mali zakhona zilutshwane. Kutsho ukuthi thina vele imali engenayo sesikhangelele ukuthi ama-investors, isikhala sala ngathi sithi i-foreign direct investors, ngabalethe imali ngapha nxa imithetho yethu ivumela ukuthi umuntu alethe impahla yakhe lapha engashadelwa, ukuze silungisise umnotho wethu lo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho njalo ukhokhela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Kunjalo nje uhulumende uthi uza kweletisa amalunga etalele parlamente imali engange $10 million yokuthenga izimota ezintsha kunkampani ye Croco Motors. Imota ngayinye ikhangelelwe ukuthengwa ngemali engange $35,000. Amalunga etalele parlamente akhangelelwe ukuyibhadala limali.
Lomgadli oyintshantshu obedlula abanye bonke emdlalweni wenguqu e-Afrika omaziyo na uDemba Ba kumbe uJevinho. Abanye bathi uSamuel Eto'o nguye oyintshantshu, wena uthini? Sitshele abadlali benguqu obacabangayo ukuthi bangabumba iqembu le-2014 African All-Star Football Team. Khetha abadlali abazintshantshu abathi unozinti, umdlali wenkabeni, umgadli kanye lemvimbi kulabo obabonayo ku-VOA Ndebele Mobile loba ku-website. Ukuvota kuqalisa ngolwesine mhla ka-15 kwekwezi.
Umanje weHarare lamhla unqume ukuthi umhlabeleli olodumo uAlec Macheso kuzamela ahlawule umkakhe wesibili aseyihlukanelayo uFortunate Maphako amadola edlula kancane inkulungwane eyodwa i-$1,030 ngenyanga eyokondla abantwana babo ababili. Laye uMaphako umkakhe lo befuna ukuthi umthethwandaba unqume ukuthi aphiwe inkulungwane eziyisikhombisa zamadola i-$7,000 ngenyanga. Kodwa umanje uthe yena uzaphiwa amadola angamakhulu amabili lamachuma ayithoba minwembili i-$280. Abantwana bobabili bona bazaphiwa amadola angamakhulu ayisikhombisa lamachumi amahlanu i-$750. Umanje uphinde wathi kumele abantwana babo bayehlolisiswa zingcitshi ukuba ngabakamacheso ngeqiniso njengoba yena ephika ukuthi ngabakhe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela imbiko ethi uhulumende weZimbabwe nguye owabangela ingozi yokudubuka kwedamu letokwemkosi amanzi akhukulela uZulu imizi.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umkhokheli wenhlanganiso yabakholo lwesiKristu kwele Nigeria, iChristianal Association of Nigeria, uthi ukubanjwa ngamandla kwamantombazana esikolo ukuthi akhonze ukholo lwesiMuslim ngabahlamuki beBoko Haram isenzo esiqondiswe ukulwisana lokholo lwesiKristu. Umfundisi Tho Ayo uthi iqembu leBoko Haram lihlose ukuguqula ilizwe lonke leNigeria ukuze libe lilizwe elilandela ukholo lwesiMuslim. Ngalokho ukuthaza iziphathamandla zabokholo lwesiMuslim ukuthi zikhuze abanye bazo.
Ugatsha lwezempilakahle kwele South Sudan litshele umhlangano eliwenze lentathelo zendaba lamuhla emini ukuthi umkhuhlane wohudo lwekholera ulakho ukusabalala ubulale abantu abaningi ezinkambeni ezigcinwe ababalekela ukulwisana komndeni okuselizweni lelo.
Etabeni lwethu olumqoka
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi akusoqiniso ukuthi umduli we-dam lethokwe emakhosi emaswingo ladilika ngenxa yezulu lesikhukhula ngoba uhulumende nguye owavala amagedi kwenzela ukuthi amanzi la agcwale aze agelezele ebantwini. Inhlanganiso le ithi uhulumende yena owayefuna ukuthi abantu abahlala kulendawo basuke kusukisela ngomnyaka ka-1998 wayefuna ukuthi bethuthe ngesiphangiphangi ngaphandle kwembadalo yemali lomhlabathi wokuthi bakhe kutsha. I-Human Rights Watch iqhubeka isithi amanzi awadilisela abantu laba izindlu athatha lezifuyo ayenza kwabalula ukuthi uhulumende asuse abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 kulindawo njalo kathesi baswela ukudla eChingwizi lapho abahlaliswe khona. Inhlanganiso le ithi abadilikelwa izindlu bafakaza ukuthi amasotsha abasusa kulindawo abatshela ukuthi athunywe nguhulumende ukwenze njalo njalo lezinye ezisebenzi zenkampani eyayisakha leli damu eyesalini impejilo JVC zathi ngempela idamu alidabukanga ngoqotho kodwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Kutakwashiba sikithi uyakulandula lokhu.
Those are very mysterious.
Labo abatsho njalo ngabantu abalomona kuphela ngoba uhulumende endawonye lengcwethi wahlolisisa lolu daba ekhangela ukuna kwezulu okweminyaka engamachumi amahlanu edluleyo wathola ukuthi idamu leli liyehluleka ukubamba amanzi wonke.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo mnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo isekela ibandla lezanu PF endawonye lo mnumzana Eke Moyo isiphathamandla secelele MTCT eGwanda onguye osungula lingxoxo.
Uzano yonke into ipossible ukuthi ingenzakala njalo izano ukuthi iyali izinto eyazenzayo akuqalisi namhlanje njalo ubuvi loxuku ebantwini akuqalisi ngena leyo nto yemasimo. So ukuthi umuntu kwale completely nxa ukhangele ibandeli njengezano eselayenza ubuvi obunengi ngabomu ebantwini kuba nzima kakhulu mhlawumbe abayalayo abangathi izano ingazaki kuyenze yilabo abangazaki bahlangane loxuku lobugebenga izano ekuyenzayo ebantwini. Mina ngithemba kungabe kule iqiniso eliphathelene lobubi obukhona khonapho. Nxa kungenjalo ngenxa yani izano ingani iyala uncedo oluvelwa kwamanye ama-organization?
Ingqobe isikuwe mnumzana Ngwenya.
Lapha kusobala ukuthi umnumzana Moyo uthi kuthele ngezinye nje indaba mhlawumbe kudliwa akwenzayo kukhetho athi ukuthi ukhuluma ngendaba ephathelane lalokho. Lokhu iqiniso eliphelele nqa ongumuntu ofuna ukuthi abantu bahloniphe sibili umbono wakho kuyabe kumele ukuthi hatshi nawe ukhangele sibili kubone ukuthi kuhambe kungayenza yini ukuthi amanzi amaningi kangakana athiwe ayenziwa ngabantu athiwe ayenziwa libandla lezanu p f. Lokhu yinto esolisa kakhulu sibili ukuthi kambe umuntu angasekela umbono wonalo osegcekeni owokuthi ngokudinga kuphela ukuthi abantu bazwakala ukuthi nabo bayakhuluma nabo bakhona elizwe hathi ukuthi kuleqiniso phakathi kwalokho abakukhulumayo. Akunanto enjalo, akula ilizwe elingavala amanzi lithi abantu libaxoshe abantu izifundo zabo zihambe konke nalokuyana amanyathelo abathathayo sabona athuthwa nguhulumeni abantu kungakagcwali kanjalo babetshelwa abantu esingakuthi ngama-warning lawana ngixwayisa ukuthi hatshi lapha ubuningi lobe sibubonayo abamanzi abujayelekanga ngakho-ke sukani kuthiwe konke lokhu kwayenziwa ngabantu ngabomo hhathi lokhu amvumelani lapho.
Mnumzana Moyo,
mina ngikubona vele kusegcekeni bekuzindlela zokuba susa bona laba abantu endaweni yona leyo njengoba babevele besalela khonapho yikho bekungela enye indlela bona abayibone ingcono beside ukubasusela amanqe ngokuvula amanzi bawadirekthe khona ngale. Ukwenza okunjalo okokudirektha ezinye izinto ukuthi zihluphe abantu akuqalisi khonapho. Nxa sikhangele i-history amasotsha ake athunywa kathi wahambani le ebulala abantu emathebeleleni angazi ukuthi yena uNgwenya nxa ube khona ngaleso sikhathi wasila njani amasotsha njengoba bethunyiwe ekhonyandwa pho amanzi pho kuvula kuwaqondise ebantwini ngibona kulula kakhulu
mnumzana ngwenya ingqobe isikuwe
ye lapho angangake ngiphendule ngendaba lezo njengoba nani likwazi ukuthi hashi indaba ezakhulunywa ngamadala bazwisisana ngoba yibo ababe vele bekhona kusenzakala ukuqaliswa kwezombangazi kwezombangazi elizweni leli ngakho lapha mina ngifuna ukukhuluma kuphela ngodaba lolo lukhanye nalamanzi
sibonile uhulumende kwinsukwane ezedluleyo ehamba khona ngale kuyazama ukukhombisa abantu laba ukuthi besuke kodwa bayala
ya liqiniso elizweni lezimbabwe ukuthi uhulumende kathesi kala mali ngakho-ke kusuka kube nzima ukuthi abantu bazakhalela imali ezinkulu kakhulu ilizwe lona lingela mali kanje imali lezo abazifunayo nxa sizikhangela sokungani ngumkhono atsho ukuthi izimali zosizo ngoba uhulumende wabo ufana lo mzali angakutshela ukuthi yenzala lokho kumele umethembe uyabe ezama ngazo yonke indlela uyabe le nzama yakayenza ukuthi konke lokhu kulungiswe konke kuqonde ngesikhathi lapho ilizwe lizathola kakuhle imali eyenelayo asiyontwasomlando womuntu i-natural disaster waqhwapho ngokwenzakala nje ngokwenzelo ngakho-ke sokungani ukuthiwa sokulicala lomunye umuntu akumelanga kube njalo ngombono wami kumele ukuthi-ke sizwisisane njengesizwe sezimbabwe
ngicela sibili ibandla lezanu like lihlale phansi licabange ukuthi abantu labo bafuna ukuphila kuhle njengabo bona abahuquluze nxa abantwana babantu bengasaye ezikolo nxa impilo zabantu sezisengozini yokuthi bayathelelana imikhuhlane base ngicela izano iphangise udaba lona lolo ilulungisise laba abantu labo babe le mpilo efanana leabanye abantu laba abanye abakhuluma bedefenda into abayaziyo ukuthi imbi ngicela sibili bake bajulise iminakano yabo bafesane lalo iqiniso bengasebenzeli ububi ngoba ngiyamuzwa ungwenya uqhathiwe ukuthi abe yintshantsho yokuqhakazela abawonayo
ungasinika elakho elokugcina mnumzana ngwenya
ye abantu bekhimbizi bengayengwa yilabo abanezifiso zokungena kwezombusazo bephikisa umbuso owebandla lezanu p f kabazwisise ukubana kathesi ilizwe lisekwenzimeni babambane le mzamo yonke eyabe isenziwa uhulumende njalo-ke isithi kubantu bezimbabwe konke asakheni isizwe kungusa abantu abanjengomnumzana moya ukuthi hatshi akusela m d c kabuye ebandleni lezanu p f ngiyabonga
engaziyengi ngalokho asekukhuluma ngoba izano lapho ekhona ayilali nge-m d c yikho uzwe efaki i-m d c kathesi mina ngingazange ngikhulume ngokuthi izano isifile nesithi m d c ifile isifiso sakhe ingeke izi ife izahlala imhluphe enhliziyweni and ingasoziphele
lo ngumnumzana ikhem moyo isiphathamandla sicelele mdct egwanda ubexoxa indawonye lo mnumzana morris ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo esekela ibandla lezanu p f
ntombazana mina nawe siyathandana inhliziyo yami ingeyakho eyakho ngeyayo angikuboni ngqondo yami iyaphambana ngizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami awusithando sami uyakwazi ukuthi uhlele ngimile ilanga ngikushada ngenza isifungo kuwena anytime
ingoma emnandi kakhulu ingoma yothando sigqiba ngayo uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo yimi owenu untungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga sikhona pha eWashington DC